Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Mtwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusuyajaya ngo-6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu-17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu-826 belomkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotela izani.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Kutu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu-725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu-467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezitshiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakokoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyechaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock wekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusuyajaya ngo-6 ekuseni, okuza kwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini. nanzela futhi kutsho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-Northern Suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kutsho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqubane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali
bakhona yini eselike lezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somva elandleni so ngokokuqala bekhonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenkeda abantu laba nalokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele ababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbe kayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisa la ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi inkulumane isebhabhi kanti ibe inkulumane i-district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsa izobudonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale i-northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khonokhana kutsho ukuthi ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqala leyo esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezi ncwadi besokusiba lani abantu bebahlale phansi for amavikoni la amabili
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilitane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla eNew Zimbabwe, uChinamasa wethu le amazwi la izolo. Uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika, uMnumzana Dan Moyo, yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora. Kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlalakahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe ama human rights violations yizo izinto ezenza ama targeted sanctions ahlale engakhishwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama targeted sanctions aphume. Yilokhu kwakhulunywa yiwo lamazwe afake ama targeted sanctions. For instance, iAmerica ile Zidera Act iyachaca iZidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama targeted sanctions akhishwe.
Eliza wenzani po.
Tina esizo wenza ikuti sibuye lepeke siyo kuluma lo iti nangakwa. Njongo ba wae ngumuntu oa vumela na laati masukuluma la emota walolo lita aspora vote esiti yena uya vumela na la kuti abantu wangapande umele babe la lilungi la wolo ufota. Jalo futi vuma lo kuti constitution ya teka 2013 iya vumela lo kuti abantu wakuta aspora vote. So esi nga wenza tina ikuti sikanka siyena umo simfake koneni ngoba angiboni ukuthi ireputation yakhe uyafuna ukuthi damageke abonakale njengomongameli olamanga umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokho ayekwenzile sizihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le MDCT eMelika. Insolo kamoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izano. Nxa izano zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokusebenzamile konke ukumatha ukusebenzisa dakhi lezindlela ezijene ama sanctions kawahambi sebezama khalela ukusebenza abantu basediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotela izano lezano iyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama sanctions vele wona kafakwa ngabantu basediaspora izano iyakwazi ukuthi umeli yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha kwabantu lento ezinye ezishiyeneyo ukwenza ukuthi ama sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama sanctions lokho kunye nje hayi ugwelegwele nje kucatha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha
nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kunjene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto nitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aza sizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama political party esibona ngani angakhipha izano nxa sisiyekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esibasifa wondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphani imali yethu tinesidubeka esilisupportayo elingavoteli laba abenza liphile ngokupholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza idiaspora ile power yokusekela ama political party ngemali langoku influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayikhona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi diaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo umnumzana Obedi Gudu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezi zapatwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi vesithi ukuthi ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebelelendi lase Midlands. Umanyano we Matebelelen Forum wasolile amazwi kakude kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Hussein Spanda.
Sethuswe kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu ehlisa umonakalo owenzakalayo oweground. Yona vele iNPRC isiqoqela sayo nxa sikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu besigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugraund yabamqoka. Njalo siyabona upresident wabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywa ngayo kulungisiswa. Ngakho siyamangala ukuthi manje njengoba kugude kanye kuphuma yena sehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho besikhulumela eyedwa engumnumzana kuthi okumbe iNPRC isitshintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo mqhazi. Ngakho-ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimothela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi iyona le ground. But nxa ugude sithi kibo hhayi ayisonto leyomsebenzi akuchithe ngesabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinile
ngizazisa kwethu ukuthi yona iNPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi 5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yiNPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo le kababa uGutu ukuthi engxenye ubezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Hussein Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. uGutu yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi Kanzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze ampe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Njani manene lamanene kazi, siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njengoba zinjalo bezikhipha zitshisa thina siseGoli siyazizwa amagumeni amanomhla. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakuyavuma singavuli amaphathi amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupportele umthwakazi. Uzapho bani bani sikuthelele kumthwakazi kumbe vona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphu kuseni sibe kuzapha ngesibawu kungabe ngamaparty but amaqembu qembu 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 so kungani ibusiness ngokubona kwami sokuyibusiness ukuthi sebevula amaparty nje abantu besenze nje ibusiness ukuthi ngathola noma sithola la wena siyabe sisesihlalweni yapi eParliament ehola esidlala abantu bakhe befunda overseas nina siyabe lethe sibhikisha kona lapha ekhaya sishaya izazi singo-DDC esinikelwayo u-DDC uyabe lokhu usatisfize nje lethe siyabamba wona ugibele phezulu kwehlahla lethe zilwisana le nyathi phansi yizo ezikhahlela umntomo yizo ezihlatshwayo abantu aba befunda overseas so kuyibhizinis lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayinamhlobo noma yayisempini egangeni kwakungalamhlobo ngekho so imthwakazi ngilokusola kancane lapha umthwakazi aluba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna babandebeleni kodwa funa amaprovinsi anje noma ngoveke e-arake xa ifunjeni umthwakazi kajoyini noma lishona asephathi yamashona yokuthi iphatha imelanga ibe ngamandebele yodwa ayimelanga ibe ngamashona wodwa amelanga ube liphatha othiwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhuluma ngokuzinja siyamkhunkhutha ngisetshurutho
ngibona sanibona abantu bakuthilinjani ngesindawo ngesindawo hhayi mina abantu bathithi bayanxaka kuphela ngoba izinto eziningi zizakala emehlweni yabo izanu-PF isenza izinto emehlweni yabo kodwa angeke uzwe bekhuluma njengalokhu sebekhuluma ucorona kanti bona abantu waye bengasabi izanu-PF into abayaziyo isabi icorona into abangayaziyo zingaki izehlakalo ezizwa izanu-PF emehlweni abantu kodwa abantu kabasabi kodwa icorona ngoba sili izanu-PF kulala abantu emihlweni abantu kodwa abantu kwabakusayo ngoba manje phela icorona yiso ehamba phambili kodwa sithile izwela kufana nezanupf yinto eyi-one phela icorona nezanupf kuyabulala kunje sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayaretwa abantu babanepozishon zonke kodwa ngeke uze kutakulo muntu oyi-one obanjiwezi selokhu mhlawumbe sezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu okwazi ukuthi ubanjiwe i-evidence iyaphuma exactly
uyasambeli madoda siyovota sivoteli inkululeko salibonani basakazi bakastudio 7 nabalandeli bakastudio 7 bonke njalo kubasakazi bakastudio 7 abasilethela indaba ekuseni nantambama okhulumayo umoya indoda edakwakhona le emagondeni amantu esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu thi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho-ke asisukumene ngobuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenzela ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje ababasiphetheyo bezidlela nje kwasani wonke okuvelayo nje bayadla wonke abakutholayo bayazidlela nje bekhohlwe ngabantu abaholayo ngiyabonga
salibonani salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi salibonani mina engikhulumayo nginasimba komadabe iPlumtree hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izanu balenhloso yokuthi babuse nje badle labo ngani balenhloso yokukhipha izanu ngani ngakubi namaparty amaningi kangaka ngani sijoyina amaparty ebe ngu-3 kumbe 2 ukuthi ngama-opposition siophoze le iphathe khona sikhiphe singayikhipha sibe sesibona ukuthi siyashiyelana yini lumbuso hayi khona ukuthi womelele embusweni 40 something years ulokhu ngumbuso wento eyinye hhayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje laphana ekufuneni ukubusa sonkeni sonke nje sibambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lumuntu kuqala sibe sesiyakucabanga okunye phambili nothi ukuthi sonke sibe sesiya omunye nami ngifuna ukubusa omunye naye ufuna ukubusa omunye naye ufuna ukubusa hhayi akukho right lokho akofe
salibonani kothunkameli to-elda sibanda hhayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu luwenzayo thanda lathi thi siphawule okuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho soba sidinge bazawina ngo-23 hhayi akula ngibhoshi kule yute evoteli zanu ayikho iyute evoteli zanu zani siyayibona iyahlukumeza abantu yenzane konke izanu iyatshaya abantu uthi abazawina ngokhetho ka-23 akukho lokho angibhoshi kule yute ezovoteli zanu ayikho bahamba manje wemakhaya kumbe amaphandleni bancenga isidala isidala intivise libandla lezalo akula muntu omuchovote lezalo ngariko gawule gawule tshone ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela enhloni azamutshilaye nxa ekhulume bonke ukhuluma iqiniso gawule hlala amahobeni kodwa uthithayizani zani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazi sebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uzulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje Jalo, I think 20 years ago, sake sabone elinye in Arkansas elesitimela, isitimela sangena emanzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago, lalo futhi laqhamuka. So into eqakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure, imgwaqo, ama bridges, le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward. Ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008, ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi, ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusa zwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.